Ipola dayishiyane lento engaqondana ngalayo lokho kuqondene lezano PF engahloniphi amalungelo abantu engahloniphi umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihloniphi amalungelo abantu beZimbabwe ihloniphi umthetho weZimbabwe ihloniphi iconstitution yeZimbabwe iphathe kahle imali inotho yeZimbabwe ilwe lecorruption egcwele indawana yonke kuzaba lula ukuthi ama sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo aba vikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zeZanu PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zeZanu PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho ke iPollard iyenza into engelangisebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye engakwenza kulokuthi ilwisa ama sanctions alaqondene leZanu PF ukuthi kulokuthi iZanu PF izenzele
Kukhona yini phakathi kwalokho okwavekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe
Akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide akuhlonitshwa amalungelo abantu akuhlonitshwa isisekelo sombuso akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe ngihlala ngisho njalo ngithi iMelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu beMelika ahloniphe umthetho weMelika ahloniphe constitution yeMelika uthi kakuhlonitshwa iconstitution yeZimbabwe kuhlonitshwa abantu beZimbabwe kuhlonitshwa amalungelo abantu beZimbabwe kungajontshwa imali yeZimbabwe kanti inkinga ingapi ngokuba kufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe angazafuqwa nguhulumende weMelika kuyenze lokho okufaneleyo ama sanctions azasuswa